So we see card descend about VOA in the belly.
Linga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Mpandula 2020 ngo Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abayithoka munwemunye 9 abatholakale belegcikwane lecoronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula abangamakhulu amabili 238 izolo. Abasakhulayo bebandlale MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandlaleli iHarvest House izolo ebusuku kuzandla zebandlale MDCT. Indlovu ziqhubeka zisifa lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park.
Ngaba zibulawa lokuswela amanzi akwanileyo ngenxa yokuthi kathesi kuyatshisa kakhulu.
Osakhulayo owenkayi osontana u-Alet Ncube owadutshulwa ngonogada useze wakhululwa esibhedlela kodwa olunye uhlamvu lokhu lusemzimbeni wakhe.
Thina-ke njengeMthakazo Public Party sizikhomithile ukuthi sizancedisana kunye nemuli lomndeni ka-Alet Ncube ukuthi udaba lwakhe lungathanyelelwa phansi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu abayithoba munwemunye 9 abatholakale belegcikwane lecoronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula abangamakhulu amabili 238 izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula ngitsho lo yedwa obulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumahola angamashumi amabili lane kusethulwa lumbiko izolo. Bonke ababanjwe leli gcikwane babiwa belithelelwe khonapha elizweni. Abasakhulayo bebandla le-MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandla leli iHarvest House kumbe Richard Mokentswangirai House eHarare izolo ebusuku kuzandla zebandla le-MDCT. Iphephandaba lobulembu be-internet le-Zim Live lithi umgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MDCT umnumzana Paul Goregore uthi babone kufanele ukuthi bahluthune lesi sigodlo ukuze inkokheli imanyane kubanjiswane ukulwisana lebandla le-ZANU-PF. Isiphathamandla sohlangothi lwabatsha bebandla le-MDC Alliance umnumzana Happy Mojiziva utshele iStudio 7 ukuthi bamanyene abasakhulayo abakumacele wonke ebandla njengalokho okwathiwa ngumthethwandaba kwenzakale leli bandla libuyele kusimo elaliyiso ngomnyaka ka-2014. Uchitziba uthi baza kuba lomhlangano lentatheli zindaba namhlanje esigodlweni lesi lapho abaza kubeka sobala ukuthi abafuni usetshenziswa libandla lezano PF. Ezisendaweni lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park ziqhubeka zisifa. Ngolwesihlanu ugatsha olulondoloza inyamazana lezi olweZim Parks luthi kulendlovu ezimbili ezifileyo osokwenze inani lendlovu esezifile laqansa lafika kumachumi phose amathathu 27 kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Ugatsha lweZim Parks luthi inhloliso eyenzwe enyamazaneni lezi ezifileyo itshengisa ukuthi zilegcikwane ibacteria esihanjiswe kwelebhilitane ukuthi iyohlolisiswa imbangela yayo. Sixoxelo kansila wedede lapho okule Wange National Park umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sarubonani baraleli, mina igama lami ngukanzira Torima we ward 18 ehlanganisela yona iwange national parks lapho indlovu ezifa khona into engayitsho ngeke ukuthi zingaba zibulawa lendlala zingaba zibulawa lokuswela amanzi akwanileyo ngenxa yokuthi kathesi kuyachisa kakhulu amanzi angkona abe malutshwani ngeke ngatsho ukuthi kungaba kulabana abazingela kungekho emthetheni ngenxa yokuthi kuyukuthi yibo ama-rangers umbe ama-authorities e-national parks and wildlife kade ezakwanisa ukuthi eninike yona le information kungaba kuhamba njani but mina njengokansela ngibona ungathi ngabe kukhuluma ukuthi kungaba kuligcikwani kungaba kuliciniso because sokule sikhathi ngisizwa ukuthi abafakhela inyamazana zona lezi ezinjengendlovu isayinati sokule sikhathi kuyenzakala izinto ezinjengalezi.
Wona umumo wakhona unjani wakhona ngapho nxa sikhangele ukuthi amanzi lamadlelo akhona yini ayenyamazana zendle ikakhulu zona lezi ndlovu ukuthi waseziphela ngokufa?
Amadlelo enyamazana zona lezi kakho kakahle. Chris kathesi kuwomile amanzi lawo malutshwani ukudla kwangikhona umumo wakathesi vele isihlahla sikabile amahlamvu anti uyakwazi ukuthi azoninja indlovu zirilaye lokudla amahlamvu zidla utshani ubomile lakanye futhi akabukho ubutshani wangikhona so hayi umumo awumanga kakahle amanzi malutshwani the environment kaiko kakase ukuthi izinto ziyeneliswe ukuthola ukudla okwenza ukuthi zibe ziphila kahle.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukhansila weDede ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eDede asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zogatsha lwezimparks ngalolu daba. Abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party ababili uWiseman Calvin Dube loWelcome Moyo bake babotshwa izolo ngamasotsha lamapholisa besetheswa icala lokungavali imilomo yabo ngamamask lanxa bona besithi bebezidlela. Ababili laba baze bakhululwa ngemva kokungenela komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo lenye inkokheli yebandla. Kolunye njalo udaba osakhulayo owenkayi kosontala owadutshulwa ngonogada uze wakhululwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals kodwa elokhu elohlamvu enyaweni. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo saqala ngokumbuza ngokuthi kuhamba njani ngodaba luka-alert.
Ngolesihlanu lapho a-operate khona wakhutshwa uhlamvu obelusemlenzeni kwathi lolu obelusesithendeni alusakhutshwanga. Amadokotela acizelela ukuthi kawabona ubungozi balo ngoba lapho lukhona kungaba nzima ukuthi lukhitshwe kodwa nxa engaqhubeka esizwa ubuhlungu kusiya phambili engaphenduka azohlolwa kubonakala ukuthi lungakhitshwa kanjani. Kanti ngakwelinye icele laba abadubula u-alert bahambile ke emthethwandaba ekhezi phakathi kweviki bayaphiwa munye ngamunye 1500 bonds ipeyili yabo kusitsho ukuthi mhlaka 5 October kayona 2020 bazabuyela futhi emthethwandaba eGwanda. Thina ke njengeMthwakazi Republic Party sizikhomithile ukuthi sisancedisana kunye nemuli lomdeni ka-Alert Ncube ukuthi udaba lwakhe lungathanyelelwa phansi kodwa luthwalwe luveze izikliwi lezi ukuthi zigangile njalo zitholakale zijeziswa ngoba abakwenza ku-Alert Ncube kwasitshengisa ukuthi laba abantu bazinyamazana njalo babengafuni ukuthi u-Alert aphile kodwa babefuna ukumbulala.
Sizwa kuthiwa kulamajaha amabili awebandla leno abothiweyo, ungasitshela ukuthi kahle kuyini okwenzakele?
liqiniso ukuthi silamajaha amabili athi uKelvin Wiseman Dube ongu vice chairman we youth yebandla lethu ku national kunye lo welcome moyo okhangele ngezo security ku national leadership yabasha be MRP ababotshwe namhlanje ngehola lika 12 khonapha kobulawayo amajaha lawa angabantu azisebenzayo akade besebenzela estendini sabo khonaphana ku Hebeshitepo lo Sobon Street kutheke bezilibele nje bezidlela njengabantu akade besenza umsebenzi wabo abesethelekile amasotsha amathathu lamapholisa amabili asesithi kibo bababopha ngoba bengafakanga ama-mask bahluphana ke kakhulu lala masotsha lamapholisa okubangela ukuthi kuthathe imizuzu engafika amachumi amane lanhlanu behluphana amajaha la amabili kunye lamasotsha lamapholisa bezama ukubabopha kwasokusithi ke kugcinene amajaha la asevuma ukuthi hayi sizazihambela thina eCentral la kanje bahamba eCentral beqhutshwa yila amasotsha amathathu lamapholisa amabili bebethesa icala lokuthi bebengagqokanga ama-mask kodwa ngakwelinye icala cele bebesidla la majaha okusimangalisayo ukuthi kathi umuntu nxa esidla kumele adle ele mask yini kumbe uyayikhipha kutheke ngemva kwemzuzu ethize ngathola ucingo lami ukuthi amajaha la asebotshiwe sagijima safika khona ngale eCentral Police Station lapho sifike sababuza khona amapholisa eCentral khona ngale ukuthi babayethesa cala bani basitshela ukuthi akula cala ababethesa lona njalo akula docket abayivulileyo kodwa bafisa ukuthi la majaha abhadale inhlawulo yefine sasesisala thina ukuthi hayi akula fine abazayibhadala esikumelele kuphela ukuthi babase e-court ukuze icala labo liyethethwa khona ngale court ngoba besinanzelela ukuthi okwenze la masotsha amathathu lamaphoyisa abophe la majaha bekuyukuthi amaphoyisa la masotsha bacele imali ye-bribe esingayithi $10 ngamunye ngamunye kusithi ukuthi bekufuna $20 kulaba ababili kodwa bala bathi akula bribe abazayikhipha ngoba bona kabalacala okubangela ukuthi lami sengifikile eCentral khona phana sihluphane kakhulu lamapholisa sithi ukuthi hayi kababavalele bebasekhothina lathi okulandelayo sizopressa ama-charges against amasotsha la amathathu la mapoyisa amabili kanti ngakwelinye icele la mapoyisa azwakale ekhuluma amazwi angamahlanga kunye lamasotsha la besithi lina bantu besindebele nivele sifisa ukulithwalisa nzima liyazenzisa isiki kakhulu lina abemthwakazi
wona amalungelo kaZulu ungathi ayahlonitshwa yini lezi nsuku sikhangela ukubana kwinsukwane esanda kwedlula besisizwa abantu bethwaliswe nzima abanye bethunjwa ezindlini lokunye okunjalo kuhamba njani lezi nsuku
ibandla leZANU-PF into okuthiwa ngamalungelo abantu vele kaliwahloniphi sizananzelela ukuthi ibandla leZANU-PF liqale ukungahloniphi amalungelo abantu kusukusela khona lemuva ngo-1980 lapho iZimbabwe eyayisithethe khona uzibuse sababona bengenisa umbhuqazwe behlukumeza bebulala abantu bakomthwakazi bengelacala esithi nxa sikhangele sithi bangayidlula inani elingafika i-50,000 bebabulala ngombhuqazwe igugura hundi kusitsho ukuthi kuzofika namhlanje njengoba sibone amalungelo akaZulu ephanjaniswa ikakhulu ngesikhathi lese-lockdown thina akusimangalisi njengebandla lemthwakazi e-public party ngoba iZANU-PF ayikaze yaphatha abantu ilandela umthetho kodwa ibandla elihlala lingahloniphi amalungelo abantu
lo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwobulawayo le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu be-intanethi elenewzimbabwe.com lithi umongameli weleSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usenqume ukuba umphathintambo wezomvikela unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula athathelwe iholo lakhe okwenyanga ezintathu njengesigwebo sokusebenzisa indizamtshina yebutho ukuthwala ipula lebandla le-ANC ukuthi liye eZimbabwe ukuyakhulumisana labosowabo abeZANU-PF. I'm implementing iphephandaba leSunday News lithi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luzehlisa amahola avalwa ngawo amanzi kobulawayo ngoba lusebenza gadalala ulungisisa imithombo ye-Epping Forest borehole eNyamandlovu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sayibonani donke bafakazi abasiphezulu, khuluma ngincube. Hayi mina mvumelana naye lo kuthi ekhonenti sisibambe inkunzi sikhanyenze egcekeni. Sela abantu bekhonenti beke besidedele nje kancane ngalokhu abasenza khona, basihlukumeza impela. Masihlukumeza sangathi le imilayelo yethu ingafinyelela endlebeni zabo ukuba naye besehlisela intengo yamadatha. Hayi kunzima lokho sikubona la, kunzima sivile, kunzima ubanje inkunzi egcekeni lokhu kunzima sivile. Yabo
salibonani, salibonani Studio 7. Hayi siyabonga ukungena ehlelweni olumnandi kangaka luka Studio 7. Hayi siyabonga, noma nje siya sikhulume kungathatha imibono yethu, kodwa ke siyabonga ukungena. Hayi siyalibonga kakhulu ukusikhiphela lolu hlelo luka Studio 7. Inyuzi zasekhaya asizazi since 1980, asizazi Studios zaseZimbabwe. Kodwa ke siyalibonga lina ngokusivulela lolu hlelo, kwenzela ukuthi nathi sifele ngibone esiyifaka. Hayi laphana kunzima bakhethekana, Zimbabwe inzima mpela. Ngazi ukuthi lizwe lilomnotho omningi kumbe kanjani, hayi abantu angazi bazaphethela kuphi, bagcwele iganga lonke le from north east south, kugcwele abantu bakithi. So angazi ukuthi kungayenziwa njani bakithi, hayi angazi zani ngayenziwani bakithi.
Studio 7, hayi ndingasicela umdalo nalo se-North America lo, hayi sithumela kabi thina sicasule ngeke ukumainvaitha lapho, ngakhona ukukhuluma kuhle labantu, ngakhona ukukhuluma iqiniso lobaba lo wezami lo uyabe sesishawuda ngalulwa lamajenalisi wenzelani khona
njani basakazi be-Studio 7 lonke elikhona ngapha ngasemelika. Siyabonga ngomsebenzi omsebenzisenzela. Indaba esingayitholi kahle lapha ukuthi izikolo ziyavulwa yi, kodwa amatisha lapha athembisa ukuthi asuza aye ezikolo. So mbona bona uyasihlukuluza wese abantwana bona bevele bebesihlezi 6 months bengafundi, kanyela-ke ukudubula khona ukuthi sebezaba west than west ngoba ovelosekibo kathesi abantwana bafunda amakhathi nasivela zange befundi khona kwama-radionesenakhitha zange sikubone ngoba vela silaye yama-radio kulapha emakhathi. Siyacela silukhulume endaweni azela khona ukuthi andilungisele amatisha ayikhulu lapho baye babuyele sikhona bafundise kuze abantwana babe-right esikolo. Iye khona lapho amahlasela ezitisha sa-channel nona channel inklinjani unasiqe usamncedisi mlilo ujikele St Joseph usise ubenadet ngwenya ungawuvuka njani ikuphilo yenze kuwe sisi isekukhanuka njani ubingelele khona ngapho uzuphila nabo usithi philo endlekini lonke lizibambe ngoba i-COVID ngiyayibona uhulumente usevulavula mbijana asikwazi ukuzayo phambili. Sela wonke umuntu azinazele lapho ohamba khona.
Salibonani, salibonani futhi lapho bantu basakazi bonke abe-Studio 7. Ngithanda ukulibonga maqala lonke umsebenzi wanomohlelo wenzayo kamqhaka ngithi ngabe inkosi iyaliphathisa liqhubekele phambili ngehlelo zenu. Ngiyaphinda njalo ukuba lapha emsakazweni ngibathanda ukuthi ngikhulume ngendaba encane ekamama uMakhube le abayenzayo. Thina ngapha ehlangathini esimabhegoli akusijabulisi lokho okwenzakalayo ukuthi abantu liyabona ukuthi isilwane naso siyabuya sinokuzophuthuma umuntu. Lina libabili isidede ukuthi libone ukuthi isilwane lesi singasenza njani, singaba leka sikhwele phezu kwesihlahla kumbe singama esifindi silo lesilwane sesiseduzana ndiyaqala futhi ukulwa lina lodwa liqala ukubambana libuyiselana phambili ligiqana laye lisithi lenzeni kwaphana ngoba lizadliwa lonke isilwane. Nakutsho ukuthi hayi thina ngokwethu ngabantu bakamthwakazi asilasayithi esingathi silimele ngoba lathi sakhula sayesabangaka endaweni yakithi mina ngizalwa khona eFlapuzi iThara asiyazi indawo yakithi ayizange idevelope kusukela kudala sibona ukuthi kulo mgwaqo osuka endaweni oKWST Middleston seMberengwa so umgwaqo sowavala kusela lezi moto ezihamba lapho kulo mgwaqo osuka eMvukhola siya endaweni yakithi ngizalwa khona eMbembezi ibridge le bridge ekudala lakhulunywa ngebridge leli sisese primary sasesecondary sasathatha sasemsebenzini lanamhla liyathiwa ngalelo bridge kubuhlungu yithi ngoba yithi kufana nokuthi siphekelezele umuntu uyabe siya kuntombazana yakhe uyafika yena besingena endlini alale wena obesusala phandle ungayazi into eyilandelayo so thina sikwazi sikulandelayo vele kungcono ukuthi kwezepolitics kumbe thina njengomthakazi vele siphume kuzwe zabomama makhophe labochamisa labo lakomnangakho ngoba thina uncedo asiluboni kithi ngoba ngikhuluma la manje izulu linganakithi laphana endani okuthiwa iMpembezi uyalala ungaphesheya komfula imizi yasekhaya uyikhangele njengangale komfula awukhoni ukuya ngale ngoba umfula kugcwele amanzi egcwele izimoto zifike zijame lapho lathi abantu sinye lapho abantwana besuke isikolo esekhondaka kithi okay emgwabeni efokhola uthole ukuthi abantwana bonke labo balale ngani imizi beyikhangele kungela ndawo ukuthi lizacapha ibridge lakho so akulancedo thina esilutholayo akula development yabakhona kithi ngancenga ukuthi ngabe uNkulunkulu angenele elizweni lakithi njalo ngiyacela ukuthi basakaze ngicela linanzelele inkulumo zonke kakhulu liyenzele isivakatshela lakithi indawo eseFlapuzi lizwe okusihluphayo kuzwakale emoyeni longasihluphiyo hayi ngiyabonga ngiyabonga igama hayi mina nguSimoni ngiyabonga
Sarbona Masaka Studio 7 okhuluma ngizimozi Ncube ngisecholotho eJohannesburg sathathe kulu ngithanda ukubonga abasakazi bethu Studio 7 ngendlela abasenzela khona ukuhle abasenzela bona asengathi uJehova ngababusisa ngegama lika Jesu nabe ngithanda ukubonga abonesi ababuyile emsebenzini abantu sebenza lathi ngokungcono ngokupheleleyo siyabonga lokho kukhulumente akukhethi wabo bona ngezimpila kahle kodwa lathi besicela ukukhatshwa sihleli nje satrainer enesini sihleza sikhatshwa besicela ukubana umlayezelo wami lo ungadlulisela phambili sihleli nje asikhatshwa sacela uhulumende yabo
yelela zihlobo la kustudio 7 hayi namphikile umanube ethezi kobhizi ipoint khona yebo siyayizwa indaba egugura wonke kuthi akageshwa amathambo mina njengathi hhayi ngiyamvumela ngakho lokho avuya lakho namhlanje siyizigoga satshaywa mina ngatshaywa nge 7 months ezithele lamanje ikolo asakhona ukuhamba umkami watshaywa eSt Joseph azwasebhalagwe wabuya esegula izinso engasaphilanga lamanje wasithiya ngasahlupheka labantwana so yikho loku okuthiwa kuyagijwa kwenziwa lamathambo abantu thina kusizubuhlungu kakhulu njengendebele emandebeleni la sizubuhlungu laba abantu abathola babulala egangeni khona le ezidukeni takweni bedutula emva bethatha obusuku bona bazabakhemphanini bayawazi amangcwaba abo kumbe bonaba abayibo ababulayo bazasitshengisa bona iy'hlobo zethu abamba bezithatha ebusuku abayiyekele indaba le iyasithunuka amanxeba abayiyekele sibi ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki siyabonga ngesikhangelo esivela ngapha kwelemelika Iphephandaba leNew York Times lithi lithole ubufakazi bokuthi uMongameli Donald Trump useleminyaka eminingi engabhadali umthelo weincome tax. Leli phephandaba lithi uTrump wabhadala imali engamadola adlula kancane isikhombisa $750 kuphela kuminyaka emibili esanda kwedlula lapho esengumongameli welizwe. Kodwa kweminye iminyaka ubikwa ubengabhadali. Ngesikhathi ekhankasa ukuba ngumongameli welizwe, uTrump wenza ukungakaze kwenziwe ngabancintisa ukuba ngumongameli welizwe ngokungavezi imbadalo yemithelo yakhe. Kodwa uTrump utshele intatheli izindaba izolo ukuthi iphephandaba leNew York Times limqambela amanga. Kolunye udaba igciwane lecoronavirus liqhubeka lisiba ludaba oluzaba yindikimba yokhetho ngoba uTrump uthi leli gcikwane selisiya nganeno kodwa ingcwethi zempilakahle zithi akusiloqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Nxa sikhangele inamba ezikahulumende Hayi nombe lezikahulumende ngana lo mkhuhlane we-corona. Kukhanya kawuyiphansi. Kukhanya lokhu siya phambili. Ikakhulu emadolobheni lawo kuthiwa ama-inner cities lapho kulabantu abaningi abaminyene khona. Mhlawumbe kulabantu abansundu lama-minorities. Abantu abangahlali abagada amabhasi benza nje izinto zonke bendawonye. Ya abantu abaphileleyo mpilo. So awuveli phansi. Kodwa kusobala ukuthi njengoba futhi sokusiza ukhetho, ukhetho lolo futhi luphinde lungani luzabe lusahlulelayo nelindaba ye-corona. Ngoba abaningi bakholwa ukuthi lindaba yenziwa ngama-democrats ukuthi awise agenqule lo mnumzane Trump esikhundleni. So kunzima ukuthi ngithi ukuthi ngithi hayi ngapha kithi engikhona lapha e-Indiana kuphansi, hayi kuphezulu. Yilokhu thatha sibili abantu njalo, kodwa kusobala ukuthi abantu sebeyijayele, abantu sebeyitshaya nje, sebebuyela emsebenzini yabo, kodwa kwenzela ukuthi bangalambi. Ngoba futhi enye into ekhona i-economy, kufanele abantu baphile baziphilise. So yikho abakuzamayo futhi eyinye eyiyo into efunwa ngama-Republicans. Zakhumbula futhi labo ama-church abemabandla yibo abakhankasa kakhulu ukuthi kakubuyela emsebenzini. So ama-Republicans ayiwo alabantu be-church phakathi, so abayibo basekela futhi uMongameli Trump. So iqiniso lakhona alaziwa muntu. Sipho Nguza sisizwa ngalabo ukuthi bona bathini.
Bathi bona kungaba le jekiseni engavimba ukuthi umuntu abanjwe yi-coronavirus umnyaka ungakapheli. Kodwa abanye bathi ingaze ibe khona bazesaba ukuyisebenzisa ngoba uMongameli Trump ungani uyachuchisa ukuthi ibe khona ngesiphangiphangi. Uthini wena ngalokho?
Ya, kulobu nzima lapha endabeni yokuthi ozaqala isiziba ngubani. Ngokufanele kube lomqalo wesizwe ukuthi sibone ukuthi sizwe balesi esivaccine sithona kungakanani njalo silengwenya na ukuthi kuyafiwa kumbe kunjani, ngoba lento kayikabi into ecacileyo ukuthi izabe isazanywa, izabe lokho into esazanywayo ke engakabi lempumela eyaziwayo ecacileyo. So ke ngiyabona abantu bonke bayanqineka ukuthi kungabi yimi engizaqala. Angisho bani? Yikho laba abantu bejwayele ukuthi bayaqalisa lezi zinto emazweni anjengayo se-Africa ukwenzela ukuthi bangaze babona kwabakhathaza kwaba engathi kungaze kwaba le ma-casualties kibo. So bajwayele ukuthi bayatesta le emazweni anjengakithi kubo-Africa le abangalandaba lokuthi abantu baza kufambekaza kanjani. Kodwa bona impilo yabo bayayiqakathekisa, impilo yabo abafuni ukuthi bayifake engozini kalula kangako njengalokhu abakwenzayo kwabanye abantu. So ke indlela embuzweni wakho ukuthi hayi asikwazi ukuthi kuyoba njani ukuthi kuyozaqala isizwe kule ndawo.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Ngesikhangele inhloko zendaba. abasakhulayo bebandlale MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandlaleli iHarvest House izolo ebusuku kuzandla zebandlale MDC T indlovu ziqhubeka zisifa lapho kulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.